Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Njani mthakazi omuhle olamukela emweni ngenjabulo ngolwesine mhlaka 29 kumbimbitho 2018 ngontungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje
zato qualify ukuthi atsho inkulumo ezinjalo ekhuluma ukuthi elakusasa eleZimbabwe lihle ngoba ube eyingxenye yohlupho lweZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi ikusasa leZimbabwe liyakhazimula kodwa abamabandla aphikisayo bathi ngeke ilizwe liphume kungxaki elikizo nxa kusabusa iZANU PF.
iZANU seyathatha iZBC yayenza eyabo lapho isenza khona imihlangano yethu abafiki noma sokubomvu sokumnyama. iZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandla elilodwa.
Ibandla le-MDCT lithi umsakazo we-ZBC uqhubeka usala ukusakaza indaba eziphathelane lenhlelo zalo zokukhankasela ukhetho. eleZimbabwe lidubula inkomo zakweleBotswana ezitholakale eManama eGwanda. Kambe kungaba kuyikuphindisela lokhu na? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Okwayizolongo kwayizolo njalo sokwedlula. Asikhangeleni phambili njengelizwe leZimbabwe. La ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa awethule emhlanganweni labasekeli bezanu PF eCaribba izolo. UMnangagwa uthe ubona ikusasa leZimbabwe elikhazimulayo lanxa ilizwe libhekane lengxaki ezinengi ezifana lokusilela kwemali lemisebenzi. Umongameli Mnangagwa uthe uhulumende wakhe usethenjiswe amabhiliyoni ayisikhombisa amadola emelika awukuvuselela umnotho. Kodwa umsekeli wesikhulumeli seMDC ekhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube umnumzana Mbuso Siso uthi elakusasa lelizwe liluvilibana kakhulu ngaphandle kokuthi ibandla leZANU PF ligijwe embusweni.
Ngemva kweminyaka engu-37 uMnangagwa esehluleka epart and parcel ye-government kamgaza ngakho qualified ukuthi atsho inkulumo ezinjalo ekhuluma ngokuthi elakusasa eleZimbabwe lihle ngoba ube eyingxenye yohlupho lweZimbabwe up to isikhathi aze bakwanise ukuthi bakhiphe umgabe ngekhulu leyo abamkhiphe ngayo.
Ngazivikela uMnangagwa akuphendule khonapho ethi ubengayisuye umongameli welizwe ngaleso sikhathi.
Kunzima ukuthi azivikile ngoba ngesikhathi kusenzakala uhlupho legugrawunde uMnangagwa waye in charge of the ministry. Sisiya phambili waye in charge of state security. Siye phambili futhi in charge of the presidency engu vice presidency. So kuba nzima ukuthi azivikile kukho konke lokhu ngoba ube kukhangele kusenzakala isikhathi sonke lesi. Okungangokuthi nxa wayengavumelani lakho kwakufanele ukuthi aresign aphume entweni ehlupha isizwe seZimbabwe.
Uthi ezomnotho lapha ziyakhazimula lazo ngoba lapha asehambe khona emazweni achiyeneyo usethenjiswe imali engena kumabhiliyoni lamabhiliyoni eyabantu abazimiseleyo ukuze sungula amabhizimusi eZimbabwe.
Ngiphinde futhi kangivumelani laye khona lapha ngoba izithembiso lezo akhuluma ngazo yizithembiso esezaba khona eminyakeni edlileyo engu-37 kusiba yizithembiso ezazisiba khona nge-government kamngazi ezingazange zifulfilwe. So nxa ekhuluma ngezithembiso uMnangagwa azibe yizithembiso eziba khona ebantwini. Uthe engena embusweni uMnangagwa uthembise abantu i-100 days ukuthi nge-100 days kuzabe kulotshintsho. Lezo zithembiso ze-100 days azizange zibe khona. Okungangokuthi uthe esehlulekile after i-100 days lezo uthulile cwaba Nazange acho ebantwini ukuthi izithembiso ayizithembise abantu nge-100 days lezo zinyamalaleza kuphi.
Ngamanye amazwi mnumzana Siso uthi kusukela ekuthatheni kwakhe umbuso uMnangagwa akulalutho olubambekayo aselwenzile olungenza lawe ukubona ukukhanya phambili ukubana hayi impela eleZimbabwe lisendleleni enhle.
Nginje nxa ngisiya egarajini ngisiyadinga ifuel. Sengithwala nzima ukuze ngithole ifuel. Kwesinye isikhathi ngiyathola ifuel ingekho. Kwesinye isikhathi ngiyithole ikhona. Ukuze ngiyithole kumele ngiyilayinele. Ama-basic commodities, ukudla esikudla imihla le mihla, kukhwele kathathu ezitolo. So mina angiliboni utshintsho, ngibona umbuso kaMnangagwa uwese ukwedlula lowo owawungukamkani.
Umnumzana Mbuso Siso ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Walshman Ncube. Ibandla leMDC lithi umsakazo weZBC uqhubeka usala ukwethulela uZulu izindaba eziphathelane lomkhankaso walo okudinga usekelo phambilini kokhetho. Umsakazo weZBC lo usebenza weyamele kakhulu kubandla lezanu PF. IMDC ithi umsakazo lo wala lokusakaza imihlangano yayo yokudinga usekelo. Usithi kumelele libandla liqale lihlawule imali efika phose ingxenye yesigidi i-$400,000. Kodwa iMDCT ithi okumangalisayo ukuthi umsakazo lo wethula imikhankaso yeZANU-PF mihla lamalanga kungelambadalo. Sixoxele sikhulumeli seMDCT unkosazana Thabita Khumalo.
IZANU seyathatha iZBC yayenza eyabo. Lapho esenza khona imihlangano yethu kabafiki noma sokubomvu sokumnyama. IZBC imele ikhangele wonke umuntu akhona ibandleli lodwa. IZANU sesikhulume saze sadinga lokhu esaqalisayo njengebandla lethu. Kasisaze siphiwe isikhathi ukuthi siphume kuZBC. Lapho esiphuma khona siyabe sithethiswa. Kumbe kulento embi esiyenzileyo, kumbe kukhona esikwenzileyo, kodwa bese besifakela umuntu oseza sikhulumela angazani thina siziNdebele.
Izeki liyake likhulumisane layo yini ngalolu daba?
Izeki vele imihlangano yonke lapho ohamba khona inkokheli zethu ngolunye lwezindaba eqoqisana ngazo ukuthi kakuvulwe ukuthi ZBC ibe ngomuntu wonke, hayikhona ukuthi sihlale silokhu sibonisa ezezanu kuphela angazani yilo lodwa ibandla elibusayo. Ngoba iZANU kumele bekwazi ukuthi lathi njengebandla leMDC sikhona ephalamende njalo silelungile ukusebenza khonokho. So lokhu esazama ukuqukuqa lezeki njalo isadaki ibuyile sibazisile ngodubule ngalolu ukuthi ZBC vele kayivunyele omunye umuntu ngaphandle kweZANU. Ngabe iyo ababuyile ama-observers labo siqukaqukane nawo. Izeki sesiyilobele sayilobele izincwadi ngodaba lano lenhlangano nehlangana khona lezeki siyakhuluma lolu daba. But ukhanya ngazani zeZEC zibotshiwe ekumele benze abakutshelwa iZANU ayikhona ukufuna umZulu waseZimbabwe.
Ubona abeZBC ke kalikaze lihlangane labo kumbe libalobele incwadi likhonona?
IZBC sake sayilobela incwadi sibili sikhonona ngodaba lokuthi basivalela phandle. Abasitshela khona bathi uma sifuna ukuthi babuye emaralini yethu kuqakathekile ukuthi sibabhadele izimali. Imali ababezibiza zazi izimali esingasoze sabazane ukuthi sizibhadale. Kodwa okwasethusayo ngokuthi iZBC ifuna thina sibhadale ukuthi babuye bazothatha imifanekiso emhlangano yethu kodwa iZANU kayibhadali. Ngingakhumbula kuhle ngo-2009 sasele-Jomic. Njenge-Jomic sake sayibiza iZBC ukuthi basazi ukuthi athi inkinga yabo ingaphi vele ukuthi bangakhavi amabandla aphikisayo. Baphonguhlamhla funa amazino kwaphelela endleleni. Kade singahamba liyebadinga uzoza belazisa ukuthi hayi no imota zetilezana ezisebenza zingaphandle kwamahofisi kazisebenzi kumbe uzokuthiwa no vele kulomhlangano othize esasesiwuphiwe kudala so ukuthi sibuye kini kunzima lanxa siyabe sibakele bengatholi leyo mhlangano bakhuluma ngayo ngesikhathini eziningi ungakhangela uthi uyalandela kwabakutshele khona kuyabe kungekho ngoba balandela lokhu abakutshela izane ukuthi benzeni ngamabandla aphikisayo abangakwenza nje ukuya basichodoze kuphele kwabakwanelisayo hhayi kuwukuthi babuye bazothatha umfanekiso ngomsebenzi omuhle kangaka esesiwenzile njengebandla le-MDC.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT sixoxela ekobulawayo. EleZimbabwe lidubulela bulala inkomo zakwele Botswana ezilitshumi lanhlanu ezintshontshwe kulelo lizwe zatholakala esigabeni seManama eGwanda. Iningi lithi lokhu kungaba kuyikuphindisela kweZimbabwe ngemva kokuba ele Botswana lalo libulele inkomo zeZimbabwe ezifohle zangena kulelo lizwe inyakenye. Kubika uAlbert Ncube.
Sikale emini emphakathini isibhamo lesibili ngeviki edluleyo number 8 eManama lapho lezi nkomo zidutshulwe izisebenzi zogatsho lubona ngokulondolozwa kwenyamazana zendle eGwanda. Inkomo lezi zibikwa zitshontshwe kwele Botswana ngamasela weshanyawugwe njalo zibanjwe izakhamizi zeManama ezivikela amapholisa njalo kwatholakala lomnikazi wazo. Imbiko esiyitholileyo iveza ukuthi kwaba lesivumelwano sokuthi lezi nkomo zithengiswe ngoba zingela mkhuhlane njalo kungasavumi ukuthi zibuyele kwele Botswana kodwa iziphatha amandla zogatsha libona ngokulondolozwa kwenyamazana zathi zidutshulwe. Imifanekiso yevidiyo iveza lezi nkomo zidutshulwa kabuhlungu umnikazi walezi nkomo wazo wehlisa ezimathonsi. Ngemva kokudutshulwa lezi nkomo zibikwa zitshisiwe. Umnumzana Ngabuto Ndlovu isakhamuzi seManama njalo usolele linyathelo.
Into yakhona yababuhlungu ngoba zadutshulela yasemphakathini emasendini abantu abana abasihloniphanga ngezinye indlela badubulela phakathi emasendini khonapho kuhlala khona abantu bacela nje omunye umuntu olesendi sakhe kuyenethwayo angakayakhi khona zavalela khonapho so bezidutshulwa khonapho zidutshulwa khonapho.
Usobhuku Bongani Sibanda laye uveze kudala ngenyathelo lokudubula lezi nkomo esebekazi ukuthi busetshenziswe kuphi umthetho.
Vele asikwazi sibili ngoba labanikazi babekhona lathi sinje sazama ukuthi zingadutshuli inkomo zabanikazi bazithathe ngoba inkomo ezazithathelwa amasela so bona angazi ukuthi basebenzisa which process. Into abayenzilele njengesinje esigabeni hhayi asithokozanga kakhulu sibili sizubuhlungu.
Sizamele ukuxoxa lesiphatha amandla sogatsha lwenyamazana zendle ezansi emandebeleni umnumzana Enethi Mdlongwa yena othe umncane ukukhuluma ngodaba lolu wathi sikhulume lomqondisi umnumzana Josphat Nika. Unika layo ubhodabhodile sithi usemhlanganweni waphinda futhi wathi usetshayela. Umphathi Ntambo obona ngezokulima uretired Marshall Perrins Shiri uthe kaphendula imbuzo ecingweni.
I don't give interviews over the phone, I prefer face to face interviews.
Ele Botswana nake ngelithethe esinqumo sokudubula inkomo zakwele Zimbabwe ezichapha umngcele njengendlela yokulwisana lo mkhuhlane wamasondo oyi-foot and mouth njalo zimbalwa inkomo esazithe zadutshulwa. Ngingu-Albert Ncube oyendaba ze-Studio 7 eMajawundeni eGwanda.
Apa besebenza lomnumzana iTaisa Mara kumzabalazo ombuso okhululekileyo eZimbabwe sebesungule uhlelo lokumdinga ngokukhulumisana loZulu egcekeni leAfrica Unity Square eHarare bebuza ukuthi bakhona abambonileyo na kumbe abakwaziyo ukuthi kuyini okungaba kwamehlela. UZamara uthunjwe ngo-2015 ngabantu abanakanelwa ukuthi babesebenzela uhulumende kamnumzana Robert Mugabe. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Laba ngayesebenzisana labo ngesikhathi eqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukuthiya umsebenzi kamnumzana Robert Mugabe we Occupy Africa Unity Square abathi benza lokhu ngendlela yokusiza abasesipholiseni ukudinga ulwazi ngokunyamalala kukayitayi ngemva kokuba amapholisa azise kusukwana isanda kwedlula ukuba uZulu azise lapho ethe ambona. Omunye wabo kungumnumzana Charles Nyoni olandisa ngenjongo yalumkhankaso.
Khona lapha nje ku-Africa Unity Square namuhla njengelanga lethu elesibili, silandela lokho okwaphumayo ku-news ezaphuma zikhulunywa ngumlo okhokhela okhulumela amapholisa lapha eZimbabwe ongubayo nguye uCherish Charamba esithi ucela uZulu ancedisane lamapholisa ukudinga ukuthi uyithayi Dzamara ungapi. So thina silapha nje sikhulumisana loZulu odlulayo lapha sibatshengisa ufanekiso kayithayi Dzamara ukuthi siyacela lapha elihlala khona ezindaweni lingabona umuntu lo lazise amapholisa asiduzane lani kumbe lisitshele ukuthi limbone ngaphi ukwenzela ukuthi lathi setshela amapholisa njengoba amapholisa esehlilekile ukumthola ngemva kweminyaka le emithathu edlulileyo.
Unyoni uthi lumkhankaso uzoqhubeka aze atholakale uyitayi.
Lokhu kuzathatha isikhathi lapha okuzafikela khona amapholisa esesithi sebetholile ukuthi uyitayi ungapi kumbe isidumbu sakhe singapi kumbe amathambo akhe angapi. Thina sizabe silapha ku-Africa Unity Square silokhu simelele ukuze amapholisa athi eseqedile investigation yabo sebevalile idocket. And into eqakathekileyo ukuthi uyitayi Dzamara isiwe yedwa esifuna impendulo kuzo kumapholisa alapha eZimbabwe, kodwa sifuna lathi besitshele ukuthi kuyini okwenzakalayo kwabo pouches uze ngale ngasi kobulawayo labo number yana la ngale. Kodwa uyithayi simthatha njengelapha esadrowa khona umzila sathi hayi lo nguye umuntu wokugcina ukuthi athunjwe kuleli lizwe laseZimbabwe.
Omunye njalo owayengumngane kayithayi Dzamara wasebenzisana laye kumkhankaso we-Occupy Africa Unity Square, umnumzana Dirk Frey, uthi akamthembi laye uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba ezifanela lalo obengokamgabe.
There's political reasons why they are doing this now. I mean, this is 3 years after the fact.
Kulezi zathu eziphathelene lezombusazwe yokwenza benze lokhu isimithathu yeminyaka umuntu wanyamalala njalo akukho bekusenziwa. Ngensuku zakuqala babengizwakali bathatha isinqumo somthethwandaba. Lokhu kwenzakala ngemva kokuba elinye lamagqwetha alwela ilungelo loluntu uKennedy Masiye esebenzisana lomfo wabo ka-Itayi uPatson Dzamara bekhalaza emthethwandaba wababamba ngamandla ukuba benze uphenyo ngalolu daba.
Uthi injongo yabo ya e-Africa Unity Square isibasize ukwazi ukuba uZulu ucabangani ngalesi sehlakalo. Lumkhankaso bathi bazowuqhuba kuze kuthi atholakale u-Itayi ephila loba hatshi. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Abesifazana beZimbabwe sebekhuthaze abanye babo abazancintiswa kukhetho ukuthi baveze inhlupho amantombazana ahlangana lazo ezigcina ziwaphambanisela impilo. Kubika uBenedict Nhlapho.
Ukuntengantenga kwezomnotho eZimbabwe eminyakeni edlula amashumi amabili edluleyo kubangele uhlupho olukhulu emulini eziningi. Kodwa omama beZimbabwe bathi amantombazana yiwo ahlukumezeke okuphindiweyo. Bona ke bakhuthaza besifazane bonke abazangena ekhethweni oluzayo ukuthi babe ngumlomo walamantombazana ukuze uhulumende azizwe izikhalazo zawo athatha amanyathelo. Inkosazana Simangele Ndlovu osekule minyaka ehlale elokishini lenketa 6 kobulawayo uthi kuthelela usizi nxa ufika ezindaweni zalabo abadingisa ucansi kobulawayo ngoba uthola kugcwele phambi amantombazana amancane kakhulu. Uthi amanye ala mantombazana afelwa ngabazali azithola sokufanele aselele imuli, kanti ngenxa yokungavuki kwemisebenzi bazithola sebethengisa imizimba. Uthi ukhetho oluzayo lithuba elihle ukuthi lezi nhlupho kukhulunywe ngazo ukuze kudingwe isombululo.
Abala enye indlela for now yokuthi baziphilise sebeze bezinikela ekutheni bathengise ngemizimba. Abanye ngabashiywe ngabazali benabafo ababancane kulabo kumele baqedile isikolo. Osita abancane ufika abantu abanabo 12 years abanabo 16 years and kuyadabukisa kakhulu. Lokhu ngikhuluma ngento engiyaziyo enketha 6.
Le yinto egcizelelwa nkosazana Anasibanda yena othi lolu hlupho lubhahe kakhulu emaphandleni lapho okuleningi lamantombazana azithola sokufanela tshiya isikolo ngenxa yobuyanga ezimulini. uthi labake bazithola sebesiyocansini lamadoda ukuze bathole izinto ezifana namafutho okugcoba omakhala ekhukhwini amathenisi lokunye ukubenza labo bakhangeleke njengamanye amantombazana.
Bengicela nje ngawo uhulumende azame ukulungisa lolu daba ngokubhadalela laba abantwana izifundo zabo ukuthi bakwazi labo ukuqeda. Njalo ngilesicelo sokuthi kutholakale abakwazi ukuthi bafundise amantombazane imisebenzi yezandla, bakhule bekwazi labo ukuzisebenzela ngezandla zabo.
Unkosazana Tracingwenya yena uthi esikhathini esiningi amantombazane angabayanga athola amagabha avuzayo nxa engena esikhathini, abanye baze bagcine bevumelana ukuyacansini kanye ngenyanga labathengisa esitolo ukuze bathole ama-sanitary pads adingakalayo. Uthi bafuna labo bakhankasayo bakubeke kucace ukuthi ngeke kuqhubekele phambili ukuthi amantombazana agcine esebenzisa amalembu nxa esesikhathini okuyinto efaka impilo yabo engozini.
I-government instead of ukuthi befake amakhondomu amahhara ezindaweni ezijiyeneyo ngabe kuthiwa imali leyi bayisebenzisa ukuthengela amankazana ama-pads because i-sex is a choice but ukungena kuma-periods is not i-choice.
Nkosazana Mama Khayisa yena uthi nxa omama abazancindisa ekhethweni bengehluleka ukusebenzisa leli thuba ikusasa yelamantombazana izatshabalala.
Baswela okokudla benjalo behamba umango omude besesikolweni. Sizakhomba isenzela ukuthi azame ukuzincedisa empilweni okwenza ukuthi kube lama-teenage mothers zinjiva maziyehla sezifika zibenza abafazi.
Kuyimvamane ukuthi abakhankasayo ekhethweni bakhethe ukukhuluma kakhulu ngokuvuselela umnotho lokutholisa abantu imisebenzi, kodwa omama labo bathi kungaba liphutha ukuthi kuphitshekwe ngezomnotho lemisebenzi kodwa labo abadingelwa leyo msebenzi bejabalala. Mina Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedict Nhlapo.
Iyaqhubeka imikhankaso yokudinga usekelo phambilini kokhetho, amabandla atshiyeneyo ethembisa abantu izulu nomhlaba. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Nelson Chamisa uthi engangena embusweni umnotho welizwe uzavuka kwachu uzimele njalo ngezinyawo njengayizolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa laye kunengi akuthembisayo okufana lokusungula imisebenzi. UGibbs Dube weStudio 7 ubuze uZulu ukuthi uyibona njani imikhankaso yababili laba.
Kulamaqembu amancane wonke akabi nento sila sehake ahamba sileti akhampena ngayo kumbe ase ithembisa abantu. Asikuboni lokho, so sizabambelela kulolu lutshintsho lukhona esibona uMnangagwa engathi eza nalo kuphela.
So ubona ngani uMnangagwa engaba ngcono okwedlula wonke amanye amaqembu lawo?
Ya, for mina kimane ngathi ungcono kakhulu ukudlula amaqembu wonke ngoba ungakhangela zenza ngenile, siyabona ama-roadblock aphelile, izinto ezingeni nje emgwaqweni abantu bayakwazi ukuphila ngcono kulakuqala. So angiboni lingaba khona elinye iqembu okwamanje lingayenza ngcono kakhulu ukudlula iqembu lezanophiya. Ngoba abanye laba babe bangezikhundla kuphela ukulo emaphathini edabukana okutshengisa khona ukuthi umphakathi abangeke bawusebenzela abakufunayo ukuthi nje basebenzele izifo zabo kuphela.
Sizilo baba-ke umgcine ekhaya khonapha ecingweni. Ntandazazi, kunjani Mnumzana?
Ngiyaphila, thumele njani?
Siphile kakhulu. Akuthi wena ukuthi nxa ulalela izithembiso osuzizwile yiziphi ezingane zilo hlonzi?
Ndibakwathesa ngeke ngathi senze izithembiso zilo hlonzi kuthi thina abanye sesibajayele ngendalo bathembisize kuphela. La bantu ade sibathembile ibandla le-MDC nanti lazo selidazukene phakathi ngendlela abenze ngayo bona thi labo basebephambanisa abantu kakhulu besithembele kibo kuthi hhayi kutsho ukuthi sokwehlula.
Sesilo baba-ke Innocent ecingweni. Innocent, kunjani?
Sanibonani baba. Udaba lwamavoti luyahlupha ngoba omunye nomunye kathesi la yena lo opposition party uthi ukuze ngingafiki kini uhlupho lwakhona ukuthi la mangikabi la mandla apheleleni. Kodwa iqiniso lakhona nxa uvele ulabantu bakho ufa nabo bona asoze indawo yakithi ithuthuke loba langaliphi lango
indawo
ngenxa yokuthi loba yena lo ukuphathe kusana ubonakala mhlawumbe ukuthi kathesi kunje sokungamavoti yikho kuyaqalisa ukubiza imihlangano yabo laphana lalapha. Kodwa mhla eceda khonapho uhambile uhambile awusoze uzama uzwa ngeradiyo ukuthiwa usendaweni ethi endaweni ethi kodwa ukuthi abuye ebantwini azokuncedisana labantu ngohlupho abalalo
lapha.
Ngabutshela ukuthi endaweni yakithi kulendawo esikolo esakithi silumfula lakathesi. Lokho kungala bridge la namhla kodwa labazali bethu bafunda kunjalo kuke abantwana ngawe izulu linile kade sizulu liyana kunje abaye esikolo. So, so ama parliament akhona umncedo lwabo ebantwini kuyini?
So ngabe gangaza ngabe gangaza kubajalo ukuthini ngabe gangaza njengakathesi osukuzwile kuyini okuze ukuthi bayathembisa lokhu lalokho?
Kathesi mina ukuthi ngisekutwana kathesi ekhaya kathesi bengalaqinisa into zonke eziningi ngizithola khonapha kustudio 7 ngoba kathesi ukulwa khonokho kwephathi ephikisayo yikho kade kusegudwini njalo bekhangelane lamavoti njalo abantu banabo into engizabacebisa yona akulanto abazayiwina banaba le abe-opposition party bonke akulanto abazayibona
indawo
ngoba kathesi sonke sinje sesizitshela ukuthi uhlupho olwethu alungeke lusolve i-opposition party ngoba la iqiniso kayilalo ebantwini. Yebo sesikhuleka kuphela ukuthi yena lo kumbe ngokuzaniphefu ngoba thina kasikhethi muntu sifuna izenzo zomuntu ezinhle phezulu kwabanye abantu.
Abalaleli be-Studio 7 bexoxa lo Gibbs Dube. Kwezemidlalo, inhlanganiso yomdlalo webhola lokuqaga esanda kubunjwa eZimbabwe, iRainbow Amateur Netball League, ithi ijonge ukuthuthukisa lumdlalo. Kubika uJoseph Njanji.
Umgcinisalo wenhlanganiso yeRainbow Amateur Netball League uMelodi Karikai uthi isifiso sabo ngesokuba umdlalo webhola lokuqaga usabalale udlalwe kumagumbi wonke elizwe leZimbabwe njalo ube lodumo ufane phezenje lo mdlalo wenguqu.
We want to have more women playing a netball.
Sifuna ukuba kube labesifazane abaningi abadlala umdlalo we-netball. Kube khona i-league ecacileyo. Sifuna njalo ukuba lo mdlalo wasakale ngoba sinephupho lokuba umdlalo we-netball ube yisibane esikhanyisa ilizwe leZimbabwe njalo isifiso sethu ngesokuba lo mdlalo ufane nje lo mdlalo ekuhlaleni usematheni abantu ngisho lasibi sabukheke bawuthakazelele.
Inhlanganiso yeRainbow Amateur Netball League ibunjwe ekuqaleni kwalonyaka ngamaqembu babedlala ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Netball Association. Njalo ngempelaviki edlulileyo babe nemidlalo engenwe ngamaqembu edlula amajuma amabili eqhutshelwe enkundleni yeWhite City esedolobheni lakoBulawayo. Unobhala jikelele walinhlanganiso uMoses Gugura uthi ensukwini ezilandelayo amaqembu azaqala ukudlala imidlalo yokuzwana amandla kusaxazululwa udaba lokuba inhlanganiso izasebenzisana njani lenhlanganiso yeZimbabwe Netball Association okuyiwe ibona ngokuqhutshwa komdlalo webhola lokuqaga elizweni.
The issues of affiliation that we are dealing with.
Ngenxa yokuba kusaselo daba olokubhalisa kwethu sizabe sidlala imidlalo yokuzwana amandla. Sisalinde ingxoxo esilazo leZimbabwe Netball Association ezikhokhelwa ngabe-SRC.
Iqembu le-Platinum Stars yilo elinqobe kumncintiswano wangempelaviki ngemva kokunqoba ele-Globe Petroleum Queens nge-21-19. Lathola inkulungwane zamadola kuthi ele-Globe Petroleum Queens lithole amakhulu ayithoba munemunye. Iqembu le-Queens liqedele sendaweni yesithathu lathola amakhulu ayithoba munembili. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nginguJoseph Njanji.
Singene kwezenguqu, nansi imidlalo yeKasilaga Premier Soccer League ezadlalwa lamhlanje esigabeni zelizwe ezitshiyeneyo. Ichikenin izadibana leMutare City koBulawayo eluveve ngezi Platinum versus Dynamos eBaobab. ZPC Kariba izanqikilana leHerentals eNyamunga. Yada versus Black Rhinos eRufaro Stadium eHarare. iBulawayo City izanqikilana leBulawayo Chiefs eBF Babafields koBulawayo. Kuti iChapungu izadibana leHarare City eAscott Stadium. Umdlalo wokugcina uphakathi kweCapes United leFC Platinum eNational Sports Stadium. Kusasa khona iqembu leHighlanders ichila moya lizadlala leTriangle United eBaba Fields. iShabani Manyana izadibana leqembu leNishrat eMaglas. Hayi ke kwanele okwamanje sihlobo zami esandikayo sesifike emaphethelweni zindaba zekuseni.
Asihlanganeni kweza kusihlwa ntambama ngesikhathi sika 7:30. Matukanduna bafu patila lejone kuhle sihlobo zami ezithandekayo.